Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlaka 4 Mabasa 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
asi ngeke sithi kulokuthula nxa abantu bengavunyelwa ukudemonstrate. Sinakhangela iconstitution yeZimbabwe. We have a constitutional right to demonstrate peacefully. Nxa igovernment ingavumela abantu ukuthi bethi air out their view, kuvunyelwa ukuthi sengikhulumile engicabangayo ngendlela lokuthula phakathi.
LeZimbabwe lichazwa njengelinye lamazwe angakabi lokuthula uqobo lanxa kungelampi njengamanye amazwe awezwekazi le-Afrika.
Okwenzakeleyo sibe singakukhangelelanga njalo kusethusile. Cabanga ukuthi uhlezi endlini kube sekusenzeka okwenzekeleyo. Njalo indawo efana njengeBotswana yindawo okungajwayelekanga ukuthi kube lento okufana le-earthquake.
Ukuzamazama komhlaba okwenzakale ngasemhlubulweni wangezansi lezwekazi le-Afrika okugoqela leZimbabwe izolontambama kwethuse abaningi. Abalimi beMatopeleland North bakhangelele ukuvuselela ukulima bethelezela ingqoloyi kusukela phakathi kwayo nale inyanga kaMabasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. LeZimbabwe lichazwe njengelinye lamazwe angakabi lokuthula uqobo lanxa kungelampi njengamanye amazwe awezwekazi le-Afrika. Intatha lezindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuvezwe ngontanga emhlanganweni wokuhlaziya ngomkhankaso wokukhuthaza ukulondolozwa kokuthula emhlabeni jikelele phansi kohlelo oluphawulwe nyakenye olwe-Declaration of Peace and Cessation of War, DPCW, owenzelwe emahofisini ombeli weMelika eZimbabwe. Umqondisi wenhlanganiso ye-Platform for Youth Development, PYD, uMnumzana Clarice Maduku, utshele umhlangano oqoqwe ngabenhlanganiso ye-International Peace Youth Group, IPYG, ukuba eZimbabwe lilokhe libhekane lenkinga eziningi okumele zilungisiswe ukuze kube khona ukuthula uqobo.
The demand for peace is extremely high as we are less than 15 months.
Kuyadingeka kakhulu ukuthula elizweni njengoba sisondela isikhathi sokhetho lomnyaka ozayo ka-2018. Sesizibona izehlakalo kwezombusazwe esekutshengisa ukuba iningi lenkokheli yezombusazwe izosebenzisa indlela yokutshengisela ukutsho imibono yabo.
Omunye wabasakhulayo ovele ekolijini le-University yeZimbabwe, uSandi Mkhwanazi, ulandisa phezulu kokuba kujoni kuye njengosakhulayo nxa kukhulunywa ngodaba lokuthula.
Ukuthula ikuhlaliseka ngaphakathi okugoqela ukuhlaliseka la ngaphandle, ukuhlalisana kahle lakumakhelwane. Ukuthula engingakubiza ngithi ngezindlela yikuqoqeka kwesizwe singabantu kumbe siyisigaba senelisa ukuhlalisana kahle nxa singakhayelela sisukela phansi ezigabeni ukuthi abantu bayanelisa ukuthola konke angabe kufisa. Ngabe kuyikuhlaliseka ekutholeni ukudla okungabenza basuthe ekusutheni kwabo bakwanisa ukuma abaphumelele kuko konke abafisa ukuthola.
Uvumelana lombono othi eZimbabwe lokhe lingakakutholi ukuthula uqobo lanxa ingekho impi elizweni.
Asi ngeke sithi kulokuthula nxa abantu bengavunyelwa ukudemonstrate. Sinakhangela iconstitution yeZimbabwe. We have a constitutional right to demonstrate peacefully. Nxa igovernment ingavumela abantu ukuthi bethi air out their view, kuvunyelwa ukuthi sengikhulumile engicabangayo ngendlela lokuthula phakathi, ngingabi lokwesaba ukuthi sengikhulume lokho emfisa ukuthi kwenzakale kulokunyokuza ngehlela ngemva kwalokho. Okungehlela ngemva kwalokho esengikhulumile kunjengisa ukuthi kulo akulakuthula.
Abomanyane wenhlanganiso zabontanga emhlabeni jikelele ye-International Peace Youth Group, IPYG, bathi kungafezeka lokho abangakho kube lokuthula uqobo umhlaba wonke Nga abantu bengaguqula imikhuba lemicabango yabo la kundlela ababona ngayo abanye babo emhlabeni ijikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Izizalwane zeZimbabwe sezemukele ngezandla zombili isigwebo seminyaka elikhulu ejele ephiwe abeZimbabwe ababili abayingxenye yalabo abadlwengu labesifazane ababili babulala omkabo ngokubaphosela edamu bephila. Izizalwane zeZimbabwe lezi zithi isigwebo lesi esethulwe ngumthethwandaba weJohannesburg High Court siza kwenza lezinye izizalwane zeZimbabwe zesabe ukudala amacala kwele South Africa. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umashilo emthandawo High Court eJohannesburg uPat Masopa uthola abeZimbabwe ababili uEdmond Ndlovu eleminyaka engamashumi amabili lantathu 23 loThabo Nkala eleminyaka engamashumi amabili lanhlanu 25 kanye lesizalwane sakwele South Africa uMduduzi Matibela oleminyaka engamachuma amathathu lantathu 33 belecala lokudlongula ukubulala lokweba bobathathu bagotshela ukuhlala ejele kweminyaka elikhulu 100 years ngamunye ngecala lokudlongula ukubulala wasefaka phezulu eminye iminyaka elijumi lanhlanu kodwa ezasebenza ndawonye lale elikhulu ngo-2015 abathathu laba ababehamba labanye abayisishiyagalolunye abangazange babonakale bafike endaweni yokuziphumulela eRose Park edolobheni leJohannesburg bafika amadoda amabili labomkabo. Ngemva kokubalalisa phansi basebenzisa ingqamu ukudabula impahla zangaphansi zabesifazane ababili qede lapho babadlungula. Omkabo bona bababamba ngamandla ukuthi banqunule qede lapho bababobha izandla babaphosela edamu bafela khona. Batshontsha ke yonke impahla yalabo bantu basebebaleka kwase kubanjwa abathathu laba kuphela. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Chabalala uthi lesi sigwebo siza kuba isifundo esikhulu kakhulu kwezinye izizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa.
Dilika jene ebebafanele sibili. Umuntu waseZimbabwe wonke otholakala le time funda lena leli akagwetshwe leyo mnyaka o elengiswe vele. Umuntu ongumama ufaka lo mama wakho ukuzalayo fanele ukuthi kwenzakale emuntu wena omaziyo oyisihlobo sakho.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mandla Donga ongomunye wabasekele kakhulu abesifazane laba ngesikhathi sokuthethwa kwalecala uthi uyesabeka umonakalo odalwe ngababulali laba empilweni zabane laba ikakhulu abesifazane abasaphilayo.
Bayimoshile ikusasa lala amantombazana and leyo nto idala ukuthi la amantombazana angaphinda amethemba umuntu wesilisa. Kufike le nto emqondweni yabo ukuthi kambe umuntu wesilisa vele uyingozi uyabulala uyadlwengula. Ekuyinto ecikela phansi isithunzi sethu thina abantu besilisa kanti asifani sonke.
Omunye njalo weZimbabwe unkosazana Agnes Ncube uthi ukhathazekile ngabanye balezi zigangi abangakabanjwa.
Abanye babo basele ngaphandle basazoqhubeka ngobugebengu ade bebenza bebonke. Nalabo osisi ababenza kubo ubugebengu akusoze kwaphela.
UMnumzana Donga uthi vele izigebenga lezi lazo bekufanele zisiwe kokoqanyawo.
Kube kuyangami kube bathola i-death sentence ngoba lokho abakwenzayo kucishe kufana nokuthi babulala abantu abane. Ababili bababulala physically, ababili bababulala spiritually. Yesingami kube nje nabo bathola i-death sentence.
Isigwebo sentambo kwele South Africa sahle sesulwa ngemva kokuthola uzibuse ngo-1994. Loba kunjalo baningi abakhala ngokuthi sibuyiselwe ukuze sibe ngumvuzo wezigebenga ezifana lalezi. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Kube lokuzamazama komhlaba kwele Botswana izolo ntambama ukwethuse iningi ukugoqela ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe. Ukuzamazama komhlaba kufikile laseZimbabwe lemazweni angomakhelwane afana leSouth Africa. Intathele izindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya osethulela lolu daba eseGaborone eBotswana.
abanye baZimbabwe bathi bafikele ukwesaba ngesikhathi kusiba lokuzamazama komhlaba onyikinye indawo eziningi eBotswana. Lokhu kuyenzakala kwesikhathi esidlula umzuzu kwashiya iningi lithithibele noma nje kungazange kube lo monakalo. Isisindo sokuzamazama sifike kusithupha lengxenye esikalini sokulinganisa ukuzamazama komhlaba eseRichter scale okutshengisa ukuthi besekusele kancane ukuthi izakhiwo ziqale ukubhidlika. Ukuzamazama kungadlula isithupha izakhiwo kanye lokulimala kumbe ukufa kwabantu kulakho kwenzakala. Umnumzana Dumisani Ncube esedolobheni leHabron yena uthwethuka wamagama emangaliswe yilesi sehlakalo.
Ngesikhathi play liqalisa besibukeli wene theater play, if I can say. We're still watching the play. Kwaqalisa nje kusanyikinyika kancane. Ngicabanga ukuthi kumbe izinyawo zami eziqhuqhayo. Kwagcina ukungizilela sizwe umdumo phansi, so ungazathi kumbe ibhasi edumayo kumbe isitimela esidlulayo. So abantu bayethuka kubi. Kwaba lesiphithiphithi khonapho, umdlali kade siwubukile wagcina umiswa kancane. But inhlanhla akula muntu olimeleyo, akula phahla oluwileyo, akulanto eqabuka.
Kukanti omunye umzana Afias Joko uthi ubengakhangeleli ukuthi isehlakalo esifana lalesi singenzakala kwele Botswana.
Okwenzakeleyo sibe singakukhangelelanga njalo kusethusile. Cabanga ukuthi uhlezi endlini kube sekusenzeka okwenzekeleyo. Njalo indawo efana nje le Botswana yindawo okungajwayelekanga ukuthi kube lento ekufana le earthquake.
Kube ngokwesithathu iBotswana isiba lokuzamazama komhlaba ekuqala yabakhona ngomnyaka 1952 ile sisindo se 6.7 kodwa akwaziwa kumbe yadala umonakalo. Yesibili yabakhona emnyakeni amathumi amahlanu asanda kudlula noma nje yayiphansi ngesisindo se 4.2. Ukuzamazama komhlaba kwayizolo eBotswana kufinyelele eZimbabwe kakhulu imhlubulo engemandebeleni lenkabazo kuthi kusiya phezulu kufike nje sokuyikunyikinyeka. NguMartin Ngwenya wendaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kuhlelo lwabasakhulayo ole The Connection namuhla sixoxa ngomkhankaso okhuthaza abasakhulayo ukuthi bavote ngobunengi kukhetho luka 2018. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami owenu uNtungamile Nkomo.
Uluhlu lweziqondiso zezifundo i-curriculum entsha esanda kwethulwa nguhulumende lokho isaphica ababalisi abaningi besithi uhulumende utsheshe wayethula engakakhulumisani loZulu. Njengesiqondiso sokuthi izifundo ezescience loba ezemaths zifundiswe ngolimi lukamama akusebenzeki. Okuningi asikuzweni kuMike Hobe oStudio 7 exoxa lengcwethi kwezemfundo umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Uhlupho yikuthi isilabhasi le entsha yebo nxa ikhangele ingabe ilezinye izinto eziphakamisa impilo yabafundi bangaphuma esikolweni ikakhulu izinto njengemsebenzi yezandla. Ziqakathekile lezo zinto empilweni yomuntu. Kodwa uduwe yikuthi ifuqelwa ebantwini kungalungiselelwanga lutho. Kanti njalo kulezinye izinto ezivele zibuyisela imfundo emuva, imfundo yabantwana. Njengalokho ama-mass display asibo nitinabanye ukuthi kunceda ngani.
Kodwa babuNkandla, awucabangi ukuthi ukungeniswa komthetho othi abafundi sebengafundiswa kusetshenziswa ulwimi lukamama kuyinto ebaphakamisayo emfundweni zabo ezijene?
Kanti ulimi lukamama lona lolo olukhulunywayo utsho ukuthi ngenye indlela abantwana sebezaphelela nxa bengabantwana betsholotsho sebezaphelela etsholotsho lemandebeleni kuphela na? Bazaphuma nini babone umhlaba phela lo ungaka njengoba wena usemelika kathesi? Alukho isilungu kawusazi ubuza khuluma njani nemitshina nalo oyisebenzisayo uyayisebenza njani njengoba izinto into zakhona eziningi zibhalwe ngesilungu. Ulimi lwabazali, ulimi lwangekhaya lukatheke kakhulu ukuthi abantu balufundise. Kodwa kumele sivume ukuthi indimi ziyatshiyana ezimeni zazo.
Singaphinda lo mbono wakho ngolwimi labatsha. Singathi wena ucabanga ukuthi le curriculum entsha iyabheda. Awungitshele-ke baba uNkandla, i-curriculum le iyasiza na abantwana esingathi ngesingizi balama-learning difficulties?
kuqala vele khona lokho abantwana bethukaniswa ngokuthi mhlawumbe bayakhubazekile ukukhubazeka kakufanani njalo ukukhubazeka kuthi abantwana kabenelisi ezinye izifundo sibula abantwana abakhubazekile asinto engelanyawo mbe ungelasana kulakho ukufunda lalaba abantwana esinti baphelele kube sekusithi-ke laba abanye asithi abangaboniyo abafunda lokho kuthiwa i-braille kayikho kawakho lawo ma-braille bazafunda njani kuyababandlulula khona lokhu.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezemfundo ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseGwanda. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Life Talk lamhla kulohlelo lwabesakhulayo lwe-The Connection. Sixoxa ngomkhankaso wokukhuthaza abatsha ukuba babhalise ukuyavota ukuze baphatheke kukhetho lomnyaka ozayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni silandelayo othi sikhangele esivela kwamanye amazwe. Amapholisa kwale Russia abika ukuthi inhlolisiso asebeyenzile iveza ukuba ibhomba elidubuke esitishini sesitimela eSt Petersburg belithiywe emzimbeni welinye lwamalwa icatsha obeyisizalwane seKyrgyz u-Akhron Dajilov laye ohle wafela kule ingozi ebulele abantu abalitshumi lane balimala abedlula amatshumi amahlanu. Ukwehliswa kwelizwe leSouth Africa kuluhlu lwesimo somnotho welizwe inhlanganiso ebona ngoluhlu lwamazwe angathembekanga ukwebolekwa imali eye-S&P Global Ratings sekudale ukwesabela ukuthi ukonakala komnotho weSouth Africa kuzahlasela lelizwe leZimbabwe. Ilizwe leSouth Africa lafakwa kusimo esithiwa junk status inhlanganiso le kulandela ukuxotshwa kwabaphathintambo abambalwa ngumongameli Jacob Zuma ngeviki edluleyo okwahle kwawisa isisindo se-rand nxa liqathaniswa le-dollar leMelika. Ingcwethi zomnotho zithi isisindo lesi sizaqhubeka sisiwa ngoba umumo wezombusazwe wakwele South Africa usungasahlalisekanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi kwezomnotho umnumzana Busisa Moyo njalo ongumkhokheli wenhlanganiso yabosomabhizimusi i-Confederation of Zimbabwe Industries.
Ama-report, ama-official reports bathi kayikafiki ku-junk status kodwa isendleleni eyokuya khona ngale. Kuzakhathaza umnotho weZimbabwe kwezinye indawo kodwa kwezinye indawo ngesinye isandla kuzawuphakamisa. Amakhampani aseSouth Africa amaningi asebenza eZimbabwe. Lawo makhampani asebenza akhona njengabo-Delta, alama-links kumbe alama-investors avela khona eSouth Africa. So xa sikhangele lokho siyabona ukuthi amakhampani lawa azakuthola kunzima ukuthi bathole imali kuma-international market ngenxa yalokho yokuba yi-junk status. So ukungena kwemali eZimbabwe ingeniswa ngamakhampani lawa asebenza eZimbabwe kodwa elama-headquarters eSouth Africa kuzabakhathaza ukuthi baphakamise umnotho weZimbabwe amakhampani lapha eZimbabwe ngoba iningi lamakhampani lapha eZimbabwe adinga imali ukuthi ingene. Xa iSouth Africa isiphansi kumbe ingasakwanisi ukuthi ikwelede izimali, ukukweleda i-junk status itho ukuthi abantu kabasafuni ukukweleda imali kumbe kabasakunaka ukuthi bayakukweledisa. Kodwa ngenye indlela singakhangela ngamanye amehlo sizabona ukuthi ukwehla phansi kwe-South Africa yikuphakama kweZimbabwe ngenxa yokuthi nxa i-South Africa isikhanya ngani kayihambi ngendlela efaneleyo esikubonayo nxa sikhangela kubo-1985 i-South Africa laphana iphansi kuka-apartheid iZimbabwe sisakhumbula ukuthi indizamchina ewobo-Qantas labo bantu abantu babelenda even khonapha koBulawayo
khona ukuwa kwesisindo serandi kuza kwenza umkhonomi weZimbabwe ube njani?
Irandi nga lisiwa okwenzakala ukuthi izinto ezilungiswa eSouth Africa ziyabe sezichipile ngapha eZimbabwe ngoba thina umkhonomi wethu sisebenzisa ama US dollars. So uyathola ukuthi izinto sezichipile ezivele eSouth Africa njalo uthola into ezinjengokuchaphisa izinto okuphandle komthetho kusanda. Abantu sebechaphisa izinto ngenxa yokuthi kuyabe sekuchiphe kakhulu. Thina njengama industries aseZimbabwe besikhangelele ukuthi abantu bathenge izinto ezilungiswa eZimbabwe. So lokhu kuyabuyisela emuva mbijana ukusebenza kwethu unxazi zizama ukulungisa izinto lapha eZimbabwe. Uyathola even izitina, into ezinjalo ziyabe sezingena, isayimende, izinto amafactory akhona eZimbabwe, oPortland Cement abalungisa isayimende. Kodwa uyathola isayimende singeni vele eSouth Africa, singeni vele eBotswana ngenxa yokuthi nxa irandi liphansi abantu bakuthola kuba kulula ukuthi balethe izinto leziyana even bechaphisa okuphandle komthetho. So siyakubona sibili ukuthi kuzakhathaza mbijana kulelo ba.
Kanti manje njengoba ele South Africa lithiwe i-junk status, iZimbabwe ke yona iku-status siphi?
iZimbabwe ngibona ngani is unrated khathesi ngayila rating kuma anti abantu laba abanika ama-status laba bayanxuswa. Banxuswa, uyabanxusa ukuthi kuyanini lizekhangela ukuthi thina umkhonomi wethu umi kanjani, base belinika-ke i-status sangikhona thina we are unrated.
Alo-ke ngumnumzana Busisa Moyo, ingcweti kwezomnotho njalo engumkhokheli wenhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Industries, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Abalimi beMatabeleland North abakhangelele ukuvuselela ukulima bethelezela ingqoloyi kusukela phakathi kwayona le inyanga kamabasa emasimini angaba ngamakhulu ayisithupha lamachumi amahlanu ama hectare i-650 hectares phansi kohlelo lukahulumende olwe Command Agriculture. UNompumelelo Moyo siphalo ludaba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Emizameni yokuqeda kanye lokwenqabela indlala eZimbabwe, uhulumende usevuselela inhlelo zokulima ngokuthelezela ezi-irrigation elizweni ngenhloso yokugcwalisa iziphala zelizwe. Umqondisi we-Agritex eMatabeleland North, uMnumzana Dumisani Nyoni, uthi insimu ezizahlanyelwa ingqoloyi lokhe zilomumbu njalo kusasemanzi abakaqedi ukuvuna.
Abalimi abalima ingqoloyi abalimi abalima bengokuthelezela, ngakho sikhangelele ukuthi labo bancane nanzelela sizafika ngaphezu kwe-650 hectares esizayihlanyela ingqoloyi. Insimu ezizangena ingqoloyi zilomumbu kathesi. Umumbu lo usukuthiwe ubuningi bawo, kodwa ngenxa yokuthi izulu beline kakhulu ukoma emasimini ngani kusasalele emuva, kutsho ukuthi kuzasidonsa ithubanyana ukuthi siwukhiphe wonke umumbu wasemasimini.
Uqhubeke ethi abalima ngokuthelezela eBhinga labo bazatholiswa inhlanyelo, umvundiso lakho konke okudingakalayo ekuhlanyeleni ingqoloyi.
Singakuphela nalinyanga siyabe sesihlanyela. Uhlelo lwabaningi abalimi bazangena kulwalolo lukahulumente oluphathisa ngenhlanyelo, luphathise ngemvundiso kanye lendlela zokulima. Ama-irrigation schemes iphose wonke aseBhinga leluvane azaba le ndima yengqoloyi. Kube sokusithi-ke lama-commercial farmers labanye abalimi abekude mfuzi, kodwa sikhangelele ukuthi hayi sizasifaka isilimo sengqoloyi. Sikhangelele ukuthi kusiyaphela kule ndima ethile ezabe siqalile ukuhlanyela.
Wengeze ethi abalimi bamapulazi amancane amakhulu labasemaphandleni bazaphatheka ekulimeni ingqoloyi lonyaka.
Ngoba besesiphambili amalungiselelo inhlanyelo sikhona, kayibeneli imfundiso sikhona, kodwa ubenele, kodwa sikhangele ukuthi kusiyaphela inyanga konke kuyabe sokulungile. Khathesi njengoba sitsho ukuthi sikhangelele ama-irrigation schemes, angithi bangena beliqhinga abamedication schemes siya sesiba nabangena umuntu ngomuntu ngeflastland phose ebuvisi labalimi abane kube sokusithi ubuningi babalimi bazabe sebukhuza kodwa bebendawo ezincane kodwa silamaplazi azabefalindile
eminyakeni edluleyo abalima ngokuthelezela bebeke bayekela ukulima ingqoloyi ngenxa yobunzima bokusilela kwezulu intengo yenhlanyelo lomvundiso engahambelani lemali yokuthengisa ingqoloyi isivuniwe okubangele ukwehla kwesilinganiso sengqoloyi evuniweyo. IZimbabwe isiphila ngokuthenga ingqoloyi kwamanye amazwe ngoba ilizwe libhekane lendlala enkulu ngenxa yokungani kahle kwezulu ingcwethi zisithi kubangelwa ukuguquka komumo womkhathi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguNompumelelo Moyo.
Udaba olulandelayo ludaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Endaweni eziningi lapho okwakulempi khona emazweni atshiyeneyo, impi kayipheli ngokubeka phansi izikhali. Kulamazwe anjengeColombia lapho uhulumende wavumelana khona ukubeka phansi izikhali lamalucacha awe Revolutionary Armed Forces of Colombia okulokhu kuhlupha omaqhuphula abavimbela ingqubela phambili. Omaqhuphula laba benza ukuthi kungasetshenziswa umhlabathi omningi njalo ukuthi abalimi bengenelisi ukulima lokwelusa inkomo lezinye izifuyo bekhululekile. Lokhu kuvamile emazweni amaningi njengoba kunzima ukuthi abantu bahambe endaweni ezijiyeneyo kumbe emigwaqweni lapho okuyabe kulabo maqhuphula khona. Abanye abantu bayalimala kube labanye ababulawa ngomaqhuphula nxa behamba emgwaqweni kumbe bedinga izithelo zeganga lokunye okufanayo. Abantwana abaningi sebafa abanye balimala ngesikhathi bedlala inguqu ngenxa yabo maqhuphula. Lokhu yikho okwenza ukuthi mhlaka 4 ngoMabasa mnyaka yonke kunanzwe ilanga le-United Nations International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action. Ngelanga leli uZulu ukhuluma ngabomaqhuphula kuvezwa okubi njalo kudingwa indlela abanganqabelwa ngayo. UMnumzana Makthona omele isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngobudlelwano lamanye amazwe olwe-State Department uthi ilizwe lakhe lisebenza lomhlaba wonke jikelele ekudingeni indlela zokunqabela ukubulawa kwabantu ngomaqhuphula ngesikhathi sokuphele impi emazweni atshiyeneyo. Kusukela ngomnyaka ka-1993 ilizwe leMelika selinike amanye amazwe amabhiliyoni phose amathathu amadola eMelika, $2.8 billion yokugebha omaqhuphula. Uthona uthi imali le isetshenziswa njalo ukunceda labo abalinyazwa ngomaqhuphula lezihlobo ezabulawa ngomaqhuphula. Uthi umphathintambo wohlangothi lolu uMnumzana Rex Tillerson uyananzelela ukuthi kuqakathekile ukugebha omaqhuphula emazweni anjengeSyria le-Iraq lapho okulabantu asebebuyela khona emakhaya kulandela impi yomvukela.
Lolo bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Singakehlukani othi ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. EleZimbabwe lichazwa njengelinye lamazwe angakabi lokuthula uqobo lanxa kungelampi njengamanye amazwe awezwekazi le-Afrika. ukuzamazama kwemhlaba okwenzakale ngasemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe izolo ntambama kwethuse abaningi. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, ngilitshiya lo ntungameli Nkomo kuStudio 7 Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.